sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uthando lokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 5 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lithi umnumzana Sengezo Chabangu ulelungelo lokukhuluma lalo ngodaba lokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala.
Izanu PF ubaba upresident uthi yena izanu PF ivulele wonke umnyango ukuthi babuye bazokhuluma labantu beZimbabwe.
Ibandla le-CCC selengeze amagama abantu abaphikisa ukungavunyelwa kuncintisa kwamalunga alo axotshwa idale lephalamende ele-senate lakumakhansili.
Udaba lokuthi la abezi-25 bangangena na. So ijaji lasenkantolo enkulu ephakeme eHarare laselithi hayi bangangena njengoba labo bele-constitution labo bene-interest kulolu daba.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezisole imbiko kahulumende walelo lizwe ukuthi kulabantwana abangamakhulu amane 443 abaphansi kweminyaka elithumi ababethunjiwe okuthiwa i-child trafficking ngesilungu.
Ama-journalist ke wona siyawabona kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi maye udaba luqondane nabantu baseZimbabwe ihaba lakhona liba likhulu. I-social media lapha ku-Twitter lapha awu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF lithi umnumzana Sengezo Chabangu ulelungelo lokukhuluma lalo ngodaba lokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala. Uchabangu uke wathi uzakhulumisana lebandla lezanu PF ukuthi kukhululwe uSikhala oselomnyaka lengxenye evalelwe estokisini engaphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. Sixoxelo nobhala webandla lezanu PF umnumzana Obert Mpofu uze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hathi angaboni lami ngakuzwa kona kodwa sasika emukeli ekunguswa ukuthi sikhulume ngakho lokho sakuzwa lathi kuzwe emaphepheni kuphela.
Kodwa nxa kuyikuthi uzabuya kini lizakhulumisana la yini ngodaba lolo?
Izanu p f ubaba upresident uthi yena izanu p f ivule iminyango ivulele wonke umnyango ukuthi babuye bazokhuluma labantu beZimbabwe. Yikho kwaba leyinto okuthiwa yikhola eyokuthi ona wonke umuntu olombono yakhe e-channel yethu ulelungelo lokuthi asangane lathi asikhulume lathi sikhulume ngembono yethu. Ubona ukuthi oyiwumbono engxenye ongasinceda yiwuphi. Akula muntu walela ukuthi asikhulume lomZimbabwe lomuntu wakibo weZimbabwe. So sesadlula sesikhathini sesamachiwa kupolitiki sesibadala kupolitiki futhi asingabi lokhu sikhuluma ngezinto zamandlwane ezakudala khathesi hhayi ma betisa ukuthi sihlanganeni sizakhuluma njengokufisa kwabo ukuthi sibone le njongo yakhona ukuthi iphi sitsho ukuthi ye injongo le i-right kumbe kayi-rightana labo batsho ukuthi bakwenza ngakuphi.
Ye manje nxa sikhangele kodwa lona udaba lolu libona ungani ludaba olukhulumekayo yini ukuthi lihlale phansi likhulume ngokuthi asuswe ejele umnumzana Sikhala?
Angiwazi ukuthi i-agenda yabo yabilani phakathi kwabo yamfuna kukhulunywe nani kodwa ma lokho abazakuletha thina asoze sibalisho ukuthi bengakulethi nje balethi lokho sizakuzwa ngabo ukuthi bafuna kukhulunywa nani. Nxa sibona into kuyakhulumeka sizakhuluma ngakho nxa sibona into kuyakhulume sizakhulumisana sithi hayi lokhu akusemandleni yethu asikhulumeni ngalokho okusemandleni yethu kodwa umuntu kasimvalele ukuthi akhulume lathi lathi labo angithembe ukuthi bangasibalisho ukuthi sikhulume labo nxa kukhona okumele sikhulume ngakho.
Yena-ke umnumzana Chamisa kukhona yini okuke kwenzakala kumbe likelakuza ukuthi ufuna ukuthi likhulumisane laye?
sihlala sesizinto eziningi-ningi but into zamafungafunga asijahanga ukuthi sizilandele kangako. Nxa yena ele ulumo ofuna ukuba layo lathi uzakwenza uyilokuzeni indlela yakhona eqondileyo nokuthiwa ama-procedures ukuthi sikhulumisane bakhulume lalowo ofuna ukukhuluma layo ngokuthi izimbabwe nasalisi sezimbabwe ukuthi akhulume ngodaba ofisa ukuthi abantu bezimbabwe bakhulume ngayo.
Alo-ke ngumnumzana Obhede Mpofu, unobhala webandla leZANU-PF, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ivandla le-CCC selengeze amagama abantu abaphikisa ukungavunyelwa ukuncintisa kwamalunga alo awaqotshwa edale lephalamende le-Senate lakumakhansili. Leli bandla licele ukwengezelelwa kwamagama abalisa lele bandla le-CCC izolo emthethwandaba. Sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Chabangu, umnumzana Khaliphani Phugeni, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ithinje ngikuchazele engikutshelwe engabameli babanobhala jikelelo sabampilo kwesikhatshana. Ngolwesihlanu lololudlulile bathe mina ntambama nje bathola amaphepha esuka enkantolo enkulu eHarare aphuthumayo ukuthi kulabanye abantu abafuna ukuthi labo balujoyine lolu daba. Waye ngithi abanye abantu ngoba ngesikhathi unobhala efaka lawo amaphepha wawafaka wathi CCC applicant number 1 and then unobhala sabambile applicant number 2 and then wasefaka ke laba abarikholwayo ngicabanga abangu-20 wafaka lama-councillors. So laba basebebuya-ke ukuthi bala bafuna ukuba ama-respondent number 25 under CCC now. So over the weekend abameli bathi basebefaka amaphepha ama-opposing papers. So bathe sebefaka amaphepha lana ama-opposing papers udaba lolu lwaselufakwa ukuthi luzoziwa ngo-10 ngoMvulo ekuseni. Udaba lokuthi la abes-25 bangangena na. So ijaji lasenkantolo enkulu ephakeme eHarare laselithi hayi bangangena njengoba labo bele-constitution labo bele-interest kulolu daba. So sebengenile-ke sebengu-25-ke manje ama-responde. In other words kule CCC eyi-applicant kube lo nobhala jikelelo sabambilo i-applicant number 2 besekusiba lama-members of parliament nama-councillors angu-24 besekusiba lo CCC engu-number 25 responde. So lolu daba-ke soluzolalelwa-ke inkantolo ngolwesithathu.
Manje nxa sikhangele okwenzakeleyo kuyakhomba yini ukuthi udaba lolu luzahamba njani?
Ngiyabonga umbuzo wakho Msangane. Into zenkantolo ngiye kuzazi. Anto yazi ukuthi inkantolo ine-50% chance. 50-50 into yenkantolo. Bese ngike ngatsho phambili ukuthi inkantolo yethu ngendlela emiswe ngakhona kahle kahle ayidingi iqiniso yona. Ngendlela emiswe ngakhona yilo kuthiwa i-adversarial. So umuntu ophumelelayo umuntu obeke udaba lwakhe kahle babhilive. Ingeka nje umuntu ozofaka isitori sakhe sibhilive. So okuchaza ukuthi olomeli oqinileyo on the day nguye ogcina ewini. Mina ngangithe abakhulumisana bangithethisa-ke laba abasapota olunye uhlangothi ngathethiswa ngazo zonke lezi mhlampo ongazicabanga. Ngangithe abakhulumisana ngangisazi waye ngithi abantu abakhulumisana. Ngangithi le sinto sithi okumoshe ngomlomo kulungiswa ngawo umlomo ngoba lokhu enkantolo akho umuntu oyowina bazokhathala bangabi nemali iqembu nje liphele kungasali kusale kungela lutho. Kodwa bengizwile amahenghenge ethi bayakhulumisana tinkilike lakubona last week ezindabeni ethiwa bayakhulumisana. Kodwa nangu bento emasa bayakhulumisana kodwa basaxwebhana futhi ngaphe ezinkantolo. So ukuthi kuyawina bani sokutheni angazi kodwa engikwaziyo ukuthi ma usuyikhangela ekugcineni akula muntu ozowi. Ikuhlephuna nje kuhlephuna kusale izibucu nje sezilaphana. Ayikho into edlula ukuhlala phansi abantu bakhulumisana bazama uku-accommodatana because uzokhumbula indaba le iqale ngani. Indaba le iqale kuthina abanye bafike ukuthi sokulabanye abasevwayo kulabo ezigabeni zakubo yikho lapho eqale khona. Manje iy'ndaba zombangazwe phela ziya ngoku-accommodatana ama-interest ngoba abantu banama-interest. Manje wena ungayenza ukuthi wena ngoba usuwinile sovalela abanye phandle sugijimisa ama-interest akho bazothola indlela zokunjani zokukulwisa. So abahlale phansi bakhulumisane ba-accommodatana.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Singizo Chabangu ubekhuluma icingweni le studio 7 ekwabulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa seziswele imbiko kahulumende wele South Africa ukuthi kulabantwana abangamakhulu amane 443 abaphansi kweminyaka elithumi abathunjiweyo okuthiwa yi-child trafficking ngesilungu. Iningi labantwana laba ngabasuka eZimbabwe besiyabona abazali lezihlobo kwele South Africa. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Ibala elithi human trafficking lona lisinda kakhulu nxa sekuqathaniswa lalolu daba, ngoba ngokunanzelela kwethu la uzwa information efika kithi yona khathi abantwana laba ngabantwana abasuke beliphathiswe emabhasini nakubomalayitsha beze ebazalini babo. So human trafficking ulihaba kakhulu kulolu daba.
Khona kahle kahle okwenzakalayo ikakhulu ngesikhathi sika December lapha liqiniso yini ukuthi vele baningi abantwana abathunyezwa eSouth Africa bengela umuntu omdala?
Hayi, khona kuliqiniso. Iningi lezisebenzi eSouth Africa uyathola ukuthi nama holiday lawa aziwatholanga, aziwaphiwanga. Ngakho ke uyakufica ke ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka mpela ukuthi umuntu asiphise ukuza ukuthi kuze abantu bakhe ngapha kweSouth Africa uze nabo nayabe achithe nabo kukhona.
Manje ngokubona kwakho okungakwenzakala lapha ikuthi iziphathamandla zakwele South Africa azikwazisisi yini okwenzakalayo?
Yekhona ke nakhona bengabe bekunanzelela bekubona futhi ukuthi kuyikuvakatsha. Uhlupho luba sekutheni nxa into yenziwe ngendlela engasiyo umthetho iyahlupha. Futhi ngeke sibachothoze kakhulu sibasole ngalesi senzo sokuthi sokuthi umthetho awulandelwe, ngoba ikhona imigomo yokuthi ma ingane ilale less than 9 kumele kube lencwadi, kumele kube le destination address, kumele kusayinwe ama affidavit. Kwenzelwe ukugwema i-human traffic. So yebo, phela ku-convenient kithi ukuthi simthumele umntwana kungazange kulandelwe kahle imigomo yonke ezenza ukuthi mayedluliswa laphana kungabi kwethuka kwama-officers ukuthi kathi sekwenze njani, bangabuza imibuzo. Umuntu nomuntu usomele alandele imigomo yokuthumela ingane. Iyathunyelwa vele ingane, umthetho uyakuvuma ukuthi ingane ingathunyelwa yodwa, ngoba iyabe ingekho yodwa phela, ngoba umshayeli uthole ukuthi umuntu othembakeleyo esimaziyo. Kodwa ma izochapha umngcele sekumele iveze ukuthi izincwadi ezizonezo ezifunekayo zikhona, ukwenzela lalaba abasebenzisa ithuba lonelo ukuthi izikhathi zika December besenza i-human trafficking bavimbeke. So umphakathi kawungakusoli lokhu ukuthi kuvinjwe abantu ngenxa yokuthi ufuna i-convenience. Kwesinye isikhathi i-convenience leyo izoba yi-inconvenience ngelinye ilanga komunye esecathelwe ngumntwana. Sike sa-attenda udaba lomunye ubaba lapha owase-Hillbrow oluyamadodakazi akhe amabili ecathile lapha seNyamalele. I-human trafficking yinto ekhona ephilayo. Bayaharvest ama-body parts, bayahambisa abantu to sexual slavery. Iyenzeka i-human trafficking. Ngakho ke ma abomthetho befica umuntu incwadi zakhe zingaqondanga ngemfanelo, kumele sikwamukele futhi ukuthi hayi bazoyivimba leyo nto, bathi into le osuyenza ngokomthetho siyibiza human trafficking. Nakhona nje kungabe sekungathi lihaba. Ama-journalist ke wona siyawabona kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi ma udaba luqondane nabantu baseZimbabwe ihaba lakhona liba likhulu. I-social media lapha Twitter lapha awu sithola nje hayi sekuthuka abantu beZimbabwe bekhulunywa kabi kakhulu. Yebo, phela khona mase singalandela imigomo yokuvana ama-border officials abe correct, kodwa ke akulanto isimanga kakhulu yenza.
Lo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe eye Zimbabwe Community in South Africa. Abazali lezakhamizi zePlumtree zicela uncedo lokwelaphisa umntwana oleminyaka yokuzalwa eyisitshiyangalombili uFuture Chuma ohlatshwe isigodo ilihlo lakhe lawonakala. UFuture kwamanje usesibhedlela eHarare. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lesihlobo sikaFuture uNkosazana Maina Nyathi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Igama lami nguMaina Nyathi ongiyokhulumayo kwamanje. Ngisendaweni yasePlumtree eMpandeni esilima kuyithi esiyehlelwe yingozi yokulimala komntwana ilihlo kwakungolwesine mhlaka-30. Siphuma esikolweni kwi-graduation singakahambi ibanga elide bezibuyela emakhaya abantwana nje babehamba bedlala kwavela kwingozi naleyi umntwana nje hamba begijimisana wasekhubeka esiwa kwatholakala-ke ingozi naleyo godo ukuthi lingele elihleni kwaba yikuphenduka kwethu sibuyela futhi emuva esikolweni sethi batshela ukuthi umntwana selimele yasiza imoto elapho esikolweni sase sagijimela esibhedlela saseklamtri safika eklamtri sathola usizo ukuthi sidlulele e-UBH sadlulela khonalapho e-UBH ngokuphangisa umntwana wafika wathola njalo usizo kwavuka kuthiwa e-Richard Morris kwaba ngokufanayo futhi wasebesisa ukuthi hhayi sekufunakala udokotela ongasiza owengqondo wathi akadlulele empilo kunge-Friday wafika empilo kungabo-1 wafika wangena sindi bathatha amaphepha akhe kwaba yindaba eyisheshayo sithi kumbe uzathola usizo ngokukhanyisa hhayi wayeshula wabuyela njalo ngomgqibelo umntwana eloke lapha esibhedlela iloku sixhumana nabanye abasegoli labakhonapha ekhaya kwaze kwaya kwafika ukuthi umntwana uza-operatha ngesunday wayeshula njalo kwaze kwafika ibanga lomntwana ukuthi aze yefikelela eHarare.
Isimo sakhe khona kathesi eHarare sinjani?
Kathesi yikuthi lapho okhona manje eHarare ulobhuti uPhilani Ndlovu enciphisana leCarity Chuma inyakalani kodwa abantu kubethi updatha nje ukuthi intoku enjalo nje uyakhuluma mpitshana kodwa ayingazi kwamanje ukuthi ingabe sesisiphilisile.
Manje akufunakali imali kolapho ukuthi akhangele lihlo leli?
Imali iyadingakala ukuthi umntwana ancedise ngoba umntwana usezandleni kagogo lekhulu so kudingakala usizo olukhulu phezu komntwana.
Kufunakala imali enganani?
Hayi imali iyadingakala sibili ukuthi umntwana ancedise. Ngingakwazi okwakathethi njengoba ngisemthinini kwaba kubodokotela ukuthi ngabe kudingakala imali kodwa imali iyadingakala.
Singathi kumele kuthintwe bani nxa kuthi kulomuntu ofisa ukuthi afake akufake khonapho?
Oh, kwamanje umuntu ongabe sekhaya kumbe engaphandle kwelizwe.
Ye, ingxe nje.
Ongabe esincedisa kakhulu umama uCharity uSichuma oyemangabe. Yiyo ongabe sincedisa kakhulu impela ukuze kutholakale isizo. Yiyo umuntu ongaxhumana naye.
Ye, akusiniki inombolo yakhe nxa uyazi ngekhanda.
Ezami inombolo ngu-0773093836.
Lo ke ngunkosazana Maina Nyathi obeqoqa lo Gibbs Dube weStudio 7 esePlumtree esabelweni seMatabeleland South. Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usezaqala ukubhadalisa umthelo abaphila ngokuzisebenza labathengisa inkukhu lamaqanda ezindlini zabo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli weleMozambique uMnumzana Philipe Nyusi useZimbabwe. Izolo uNyusi uvakatshele usowabo umongameli Emmerson Mnangagwa esigodlweni seState House. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu eliyithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani ngicela ukufaka umbono kusizwe sikamzilikazi njengoba libona iparty ebusayo isehluleka njekashamisa kuyaliwa iRepublic Party badabukana phakathi okungcono sifake inkosi eseqinisweni kungabi lepolitiki phakathi sizimele sodwa singamandebele yiyo engehlukanisa lula ilizwe ngoba ilamandla kulo president uMnangagwa engeke wamisa lenkosi kuyabe kungamanga okwenza baphume kuzabu babe ngafuni ukubuzwa liNdebele lathi asiphumeni kibo sizimele sodwa umuntu ubuswa ngowakibo sebehlulekile
uMsomisa kaMseni uMselinjani uzindana zonke lapha engabe likhona langa bantu benkosi bakithi lapha kulesimanga abantu bezani bakhala sebekhalela amadoni uthalo babanceda balibala ukuthi upresident wabo lo Mnangagwa abambodelayo nguye owathi amadona ngafu namhlanje sebekhala bazaphaphama ngoba uyabafundisa kuba nakalalutho indaba bengavotelanga enye iparty kathi sebekhala bathi bafuna amadona indlala ibhafile inkomo ziyafa sebekhala ngokuthi bafuna amadona abanike istock feed amadona azabanika istock feed njani wathi president wabe banike sebekhala kathesi asazi ukuthi babemvotelelani Mnangagwa ekhesi indlala ibhafile akusela kudla izifuyo ziyafa akusela manzi sebekhala kodwa nxa kufika isikhathi samavoti babhizi baqina ngezami abantu bekhezi bakithi yayangisa khangelani inikhathi esindlala ephandle lapho uthi njani usizi lolo bakwethu ukhuluma lapha sekhezi lapha
mathititha lo khuluma sizotshela ukuthi ilizwe leli basisa lilwela salilelwa salilelwa akekho umuntu owalilelwa ngaleli lizwe namhlanje ubaba wami walilela leli lizwe lo mkhulu wami walilela leli lizwe kodwa namhlanje mina ngidle dustbin naye ubaba wami udle dustbin kodwa akasebenzi akanakho kathi imali yona ayithola ngabanjani leyo yama-overtarian ubaba mangaze ngayithola namhlanje utshuma lo gawu lwavuka bethi ilizwe leli lizwe lilwela salilelwa babebodwa bona belele leli lizwe akekho umuntu owalilelanga kingizalwa nje ubaba wami walilela ulamanxeba nje akakho lokwenza ungathwalilelwa leli lizwe kodwa katholanga lutho udle dustbin mathintitha lokhu
Studio 7 njani ngithemba okhulumayo heyi unokhuluma ngebhajethi ke abakuncobele heyi hayi inzima kakhulu ipassport isithi 4,000 hayi kunzima sinezilaba abantu abalandanga phela ukuzokhuphula thina abantu balanda kuzosibulala kuzositshonisa wes kuchithi abajabulisa le nto yokuthi abantu bezibaba bedliwa zingwenya balanda ukuzosebenza kithi abalandanga uzothuthukisa ilizwe abalandanga uzophakamisa impilo zabantu balanda ukuzosebenza ebantwini hayi kunzima izanu madoda hayi kunzima nomuntu oyivotelayo ukuthi ucabangani hayi dinga ngiyaswela abantu behluphe kangaka elizweni
salubonani Studio 7 ikhuluma lo Maluso bakithi hayi bakithi eZimbabwe sokubuhlungu kambe nxa kuyathiwa khona izindlu somele zibe lamataxi intengo yezindlu ibe ikhwele ama-tollgate akhwele kambe siyaphila kanjani pho eZimbabwe hayi sekwe zami kubuhlungu okuphila sikuphila sokubuhlungu abantu siyadubeka kunamali akula nto abayenzileyo ngoba eZimbabwe abantu bayasafa we are suffering eZimbabwe sisafa kakhulu kodwa bona benzise ibudget engancedi engasoze yaqhubekelisa ilizwe lisiyaphambili iZimbabwe ifile kambe kuyoba nini sidubeka siyaphuma nini egibhithe bantu hawu bakithi isihlobo zami bahawule eZimbabwe shem ngiyabonga bakithi
yazi okunye abantu bengasola izulu kuthiwa izulu kalinethe elizweni lakithi okunye uMnangagwa ubulala abantu ngesihluku kakhulu awu uMnangagwa ubulala abantu ngesihluku cabanga abantu laba abahlala bethunjiwe isuku zonke betholakala befile betholakala bengunyiwe isuku zonke akaze liphumilanga kungathunjwa ngumuntu lapha akaze liphumilanga kungabulawa ngamuntu akaze kuphumilanga umuntu engathizelwa ngenzi okunye uMnangagwa nguye okukhonza ukuthi izulu linganeki endaweni yakithi ubulala abantu ngesihluku lo muntu lo kambe abantu abatholakala bekhathiwe bengama-pieces bezwa ngumnangagwa lo ayi lo muntu lowu no mani and lo nkulunkulu la ubhekile vele ukuthi lo muntu bheka nje ifesi yakhe iface kuphela akufithi ukuba ngupresidenti lo muntu lo ifesi yakhe ayimvumeli ukuthi ebe ngupresidenti ifesi kuphela kamnangagwa kati face yake wayinga chinji kali fana lo nwa bucho si face yakona
eh sanibonani sanibonani ba voice wonke nje sanibulisa nami ngisimhlawumpe makwenzeke nami ngadlalwa ngoba vele ay thina abanye sidlalo asazi ukuthi inkingi isukibe yini ngoba sesinacishe mina sokuzokwaphela unyaka ndoku ngifaka ama record kodwa ingawezwa la emsakazweni ngoba singazi ukuthi udlalwa kanjani okay indaba ilana mina ngithi mina cela ukuthi abazali bethu bakithi besicabangile ngoba ekugcineni babasibulalisayo abazali laba beloko bethi bona izampf izampf manje bukani manje abantwana bayabulawa bashiswa kabuhlungu ngesihluku esibuhlungu kakhulu ngaphandle kwelizwe bebulawela nje kuphela ba ama foreign kodwa lina bazali nalezi nduna lezi nabo sebhuku basika bebhizi besihlukumeza abantu bethi izampf isiza ngani izampf abantwana kuhle nama abantwana befa kanje liyajabula lina ngabomnankaza wabenu ma abantwana befa kanje manje i-drought inkomo ziyafa kwehluleka nje ukuthi umuntu yakhe amadamu ukuthi at least ezame ukuprotect abantu yini alinikazo manje liyalamba yibona abantwana kufanele belizamile futhi ababulawayo kodwa libhizi ngezanupf lichazwayo ukuthi abantwana bebephila buhlungu kangaka na ngayo izanupf yenu bazali bethu sicela lisicabangele ngeminye la ngiyabonga
isitho seveni ngivuka njani abalaleli sithanda ukubonga kakhulu abantu bakithi ukushesha liphokanele phakamisa amehlo abaningi abalengqondo sesibonile ukuthi ushabango wenzani futhi nje sinyanyisa indaba yokuthi hlala sikhuluma ngayo hlala sikhuluma ngayo ushabango sikushabango wenze sona so isidini isidina ngoba yayilayo production mina engakusho nje ukuthi kulobaba futhi omunye la okhulumayo kustudio 7 la kwesithi ushabango wahlephuna imbuza wahlephuna imbuza waseyazisa abantu ukuthi le imbuza sisebenza layo ushabango manje vele ubaba lo ngenzani cela sizihloniphe yini lisiphathe kahle impela ayikungasihloniphi konoko singabantwana waseZimbabwe ukuthi mina lithi yobani bantu sobepheka imbuza ushabango wafaka umuno uphi umuno ofaka ushabango umbuza ushabango uyamosha nje labuphukeli iyamosha lina badala lini igazi labantu lisezandenzeni futhi alihloniphe alisihloniphe lisiphathe kahle impela
ngiya ngibingelele kustudio 7 sabonani sabonana bengicela ngidlulisele lami lo mbiko ngokuqala abantu bakithi benanzelele ukuthi siyadelelwa kakhulu ngothiwenga abakwanisa ukusivulala mathiwele mbephe kaphe buye engabile nhlono zokuzokhuluma isishona ebe ngumuntu ozenza yena engumkhwenyana emathebeleleni bephinde ebe ngumuntu ozenza yena olobuhlobo emathebeleleni kathi izihlobo zakhe zaneza umkwazi wakukhuluma laye njani ma esehluleka into ekhulume igameli wani lesindebele elibonisa ukuthi uyakwazi ukuthi uhloniphe indawo labantu okwesibili ibe sengicela kustudio 7 ngizokucela isicelele amazweni amphandle ebe lohlele emayisibona sihluphekile kodwa amapasipoti angeke sakwanisa ngoba edura kangaka amapasipoti ngeke sakwanisa ukuthi siwathathe sesicela ukuthi amazwe aphandle azizwela kuzizigambele izintalo zalawo imali yakhona zilayo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 lilalele emsakazweni weStudio 7 sisakaza sise Washington DC
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla lezanu PF lithi umnumzana Sengizo Chabangu ulelungelo lokukhuluma lalo ngodaba lokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala. ibandla le-CCC selengeze amagama abantu abaphikisa ukungavunyelwa ukuncintisa kwamalunga alo agxotshwa idale lephalamende ele-Senate lakumakhansili ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezisole imbiko kahulumende walelo lizwe ukuthi kulabantwana abangamakhulu amane 443 abaphansi kweminyaka elithumi ababethunjiwe okuthiwa yi-child trafficking ngesilungu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye, igama ngu-Chris Gande.